iqiniso likhona ukuthi umnangagwa ngumuntu ngokukodileyo esifanele simkhangele njengokuthi umuntu obaluleke kakhulu kwezombusazwe elizweni leZimbabwe ngoba nguvice president. Nxa kuyukuthi ihofisi lakhe ligqekezwa even okokuqala, abadala bathi kubona kanye kubona kabili. Nxa kungephindeka sukuze kufike amahlandla asekwana esingathi nje one sitho amahlandla. So kufanele siqalise ukuzibuza ukuthi khona kodwa kusithengisane ngomnangagwa ukuthi yena ungumuntu onjani njalo uyinkokhele njani. Ngoba umnangagwa sikhangelele ukuthi le-security ngumuntu okufana ukuthi usecure okwedlula iningi lethu. Kodwa thina siyinje ezindlini zethu akugqekezwa kanjalo. Nxa kugqekezwa ihofisi yakhe malanga wonke kutho ukuthi something is wrong ngaye umnangagwa, nothi ukuthi ngalaba abagqekezayo. Yikufanele siqalise ukuzibuza ukuthi kanti vele niyenzani. Kumbe uya ku-state manager engingathi ngesilungu ku-state manager ukwenzela ukuthi akhanye ebantwini engazani nguye umuntu ohlukuluzwayo. Phela singakukhohlwa ukuthi umnangagwa lo sikhuluma ngaye vele isikliwi, izinto ezinjengalezi iyakwazi ukuzenza.
Ukona kungani kuqhubeka kusenzakala kwenzakala okwakuqala okwesibili okwesithathu uhulumende ulabalinde singathi isecurity nxa kuthe kwenzakala bafaka isecurity kungani kuqhubeka kusenzakala nxa kungokweqiniso?
Well, nxa kungabe kuqhubeka kusenzakala kungokweqiniso kufanele sikukhangele ngelihlo elikuhlanganisa lokuqala ngoba ukuqala kusenzakala kwenzakala kuyikuthi umnangagwa i-group yakhe yayile ngxabano le-group kamntu. Kwenzakala kwakhina sokusenza umnangagwa akhanye ebantwini engazani yena nguye ohlukuluzwayo, nguye ongaphathekanga kuhle okwenzela ukuthi kumnike esingathi ngesilungu emotional acceptance ngoba epresenta ukuthi yena nguye ohluthwayo umjula i-group yakhe iganyile. Singakukhangela ngaleyo ndlela. Nxa sikukhangela ngaleyo ndlela then kusitshengisa ukuthi well, indaba zombusazwe nje ezitshengisela ukuthi omnangagwa laba into abazama ukuyenza bayahlethi manje into le. Akulalutho olukhona la. Lanxa kungabe kuyikuthi kumbe ngabantu abalindayo abafisa ukuthi bathole i-information eningi ngomnangagwa ngezenzo zakhe ezibathenza phandle basebenzisa ukungena ofisini ukuthi batshontshe babone ukuthi kwenzakalani. Umnangagwa le-security enkulu kakhulu okufanele ukuthi vele into ezinjengalezo zivikeleke. Akulanto ekhona la. Umnangagwa is just stage managing into le.